soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlolanja 2024 nguJabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokhethwa isimbi kakhulu, especially for ibandla le-TCC. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi.
Abakucelele TCC likaMnumzana Sengezo Chabango bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi.
Uma vele umuntu siyangena e-ground uyabe khandele unqoba, and sikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yi-PP kwi-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Ukhetho lolu luqhutshwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende la kumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebelungiselele ngemfanelo ukhetho lolu. Mnumzana Kalipani Pugeni, isikhulumeli sikaChabango, uthi lizadonsa nzima ibandla leli ukukhetho lolu.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu, especially for ibandla le-TCC. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi. Ama-candidates abebhekele ukuthi agijime, I'm sure ma ungababuza bangafisa ukuthi hayi ngabe baphiwe ithuba kwadlula lokho, kwase kuyaqala ke konke lokho koku xukaxukisana ngendlela abayenza ngakhona. Omunye uvuke sengu-SG, dukuduku sechile futhi, umongameli sechile, ubanibani sengu-vice president. Uyayibona yonke nje lento le iyahlupha kakhulu, ayenza ukuthi abantu uma besiyekhethweni baye ngempela be-motivated ngesilungu. Kodwa abantu beZimbabwe bayazi ukuthi what is at stake. So ngiyathemba ukuthi lokho bazokusebenzisa kuba motivate ukuthi bahambe ngabandla bayovota ukuthi le abayisaba kakhulu 2/3 majority ingenzeki noma kanjani.
Akusitheleke baba Phukeni ukuthi inhloso yebandla leZANU-PF yini lapha kukhetho lolu. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso na ukuthi umongameli ahlale isikhathi eside, kumbe bafuna nje ukuzenzela umathanda?
Hayi, ngokubona kwami ngibona le eyokuguqula isekelo sombuso hayi ikwethuka vele kwabantu. Ngomele ehlale sethukile ngoba izani yakwazi ukwenza ezinye izinto nje ongazicabangeliyo. Kodwa angicabangi ukuthi abangayenza leyo, kakhulukazi besazi ukuthi abaningi abantu okwenza abavotele iconstitution babethanda leyo nto, ngoba leyana into kababa umgabo ukuthi yena sokunguye nguye. Unkosikazi wakwazi wathi ngitsho noma ku-wheelchair uzolibusa kuphela, ngitsho noma efile manje angicabangi ukuthi abantu bayakuthanda lokho. So la izani iyakwazi lokho, iyakwazi ukuthi even kusenzeka lokhana ka-2017 amasotsha ezengena emgwaqweni abantu bonke bengena emgwaqweni babemkhupha bemkhuphela khonokho ukuthi hayi umuntu angabamba nje amahlandla akhe abe mabili sokuright. Owaye begijima lana ipower, ipower imnandi, ipower yathandeka. Nabanye laba abafisayo ukuthi nabo beke beba ngama-MPs, ma-councillors, bakwazi ukuthi nabo babe ne-power.
Lo ngumnumzana Khalifani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF.
Ukhetho singathi thina njengeZANU-PF siluthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke ukuthi vele sabe silungiselele njalo abantu sabe sibatshelile ukuthi kuyini sikufuna njengebandla leZANU-PF singabenzela khona kuyukuba khumbuza ngoba silibandla thina elivelele le-constitution kanye lama-policies aqondane nempilo zabantu. So kithi kuba lula kakhulu uma ngoba singena ukhetho.
Ubona zani lizanqoba yini?
Ya, uma vele wonke umuntu esiyangena e-ground uyabe khandele ukunqoba. And esikhandele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiphi kuyiZANU-PF. Uma sisiyangena vele ekhethweni mna singena siyenzele ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngempelampela ibandla leZANU-PF libandla elimelele abantu alinabuqili kumbe ukuhluphana kobukhokheli obukhona ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njani.
Ye, siyabona njalo kulabanye abayisabayo bathi ibandla leZANU lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso umongameli ahlale isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini. Kambe bangabe beqiniseka khonokho ngokwesaba kwabo?
Into ofana nabantu bayizwise ukuthi thina kuthe ngemva kokhetho lapha asizange sivimbe umuntu kwephalamende sangena sinjalo sibandla leZANU-PF silinani lama-MPs esilawo. Ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwangasoze kuvume thina lathi kwaba lithuba lokuthi hayi njengo zothiwa sesivuyela e-ground endaweni ezithize lathi wethini sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqalisweni thina zangasiyala zangasithi khona hayi sesizamashithi amalitshona ngezi-2:30 ayisafuni ngendlela ukuthi iZANU-PF yahlonipha idemokhrasi lokukhe kwa wabantu labo nasivu umuntu abantu bonke bangene eParliament kodwa ngendlela le yacina sibuya bona opposition bezisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi kube lalolu khetho sesizwenza kusasa.
Lo ngumnumzana Malakhe Nkomo kubandla leZANU-PF. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi owaye kubandla le-CCC osezimele.
Well, so kuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni iZANU-PF iyadliwa emakhaya iyawina opposition iyawina edorobheni idliwe emakhaya kodwa ke kungathi kulama changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolu khetho so njengama trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiva maningi. Unfortunately ama-leaders e-opposition zangaqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma-by-elections lawa nxabe CCC bengekho. Ngokubona kwami sengibone ngani iZANU ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku Parliament ngenxa ye-low voter turnout bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona beZANU bayevotela ama-candidates wabo ibe seyidobha ama-seats athile njana kuvuka kusiyavotwa nje kusasa.
Ye, kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elecele likhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho.
Abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC kaCabangu uyabe ezawina nje ngenhlanhla kodwa i-turnout izaba low ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo so mhlawumbe bangaba le-chance badobhe njengana beke badobha 1 or 2 ngenxa yokubana begijimele enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu.
Ye, kuya phambili ukhetho lo nje ungathini ngalo?
Ngenxa yokuthi sisililizwe elimpofu kasidingi ukubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama-by-elections. Kufanele siba le-election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku-constitution kodwa ukuthi sibe lama-by-elections ayenziwa ngabomo pusha i-agenda ethile kuwa so unfortunate. Yebo singaba lama-by-election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi owayedlelana lebandla le-CCC.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama no 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa no 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Ngcitshi emsebenzini wezokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezithiyeneyo njengalokho okwakusenziwa endulo ukuze kuqedwe udubo lwendlala oludalwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Enye ingcitshi yezokulima esebenza nenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health ekolitshini le-London School of Hygiene and Tropical Medicine osikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi uthi ukuxwayisisa abakwenzayo okuveza ukuthi udubo lwendlala lulakho ukuqedwa yikulima izilimo ezingadingi izulu elinenyi ezifana lenyawuthi lamabele.
We need to sustainably intensify the use of that land through diversification.
Kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezithiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezithiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile njalo kusipha umuzi ukudla okuthiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezithiyeneyo.
Omunye umlimisi osebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo Agriseeds umnumzana Eugene Dube uthi ukulima izilimo ezithiyeneyo kuyengeza amathuba abalimi okuthola isivuno esingcono.
Sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaki nyawuthi kabafaka amabele. Ngiyashwalensa ukuthi khona umumbu nxa waphumanga kahle kumbe futhi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo but amabele nenyawuthi ukuvuna bazavuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izuku abafake ukuthi lamazambane lezo zinto lezo hayi zizabaphilisa kusasa.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima ole Agritechs esabeleni semathebeleleni North umnumzana Dumisani Nyoni uthi ukulima izilimo ezithiyeneyo kuyaphathisa njalo umhlabathi ukuthi uhlale uvundile.
Ufake isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda, yizo ezinye izilimo konke zakwanduwa izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba lendlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbida ufushe sokudinga ukuthi singafaki amaqandeke engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Omunye umlimi olima eseumzingwane emathebeleland South unkosikazi Thokozile Dube uthi lokhu kuqakathekile njalo bona bavele bakhula belima izilimo ezijiyeneyo bethola isivuno esikhulu hatshi osekuzenzakala kulezi nsuku.
Ngikhumbula lami ngesikhathi sikhula vele yizizimo esasizima kakhulu zinalezi ndumba amazambane ukushinze konke umuvu sima ndawonye konke lamabili sasikwanisa sibili ukuthi sivuthe konke sivune konke isivuno kwakhona sibili siphezulu.
Usikhucamfundo Mabhawudi ukhuthaza abalimi ukuthi babuyele kwindlela zokulima zendulo ezilondoloza umhlabathi njalo ezilakho ukubaphathisa ukumelana lendlala.
My recommendation for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu elinengi njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi njalo bengalimi umumbu omnengi.
Ukulima izilimo ezijiyeneyo ensimini inye kubikwa kuphathisa abalemasimu amancane ukuthi bathole isivuno esihle njalo benelise ukuthola ukudla okweneleyo okuvela emasimini bengasoze bathenga okunye ezitolo. Lokhu kuyinto elakho kuphathisa abalamasimu amancane, kodwa abalamaplaza amakhulu bavame ukulima isilimo esisodwa njengoba besebenzisa imitshina njalo bethengisa isivuno lesi bethola inzuzo. Abanye njalo abalimi bathi abathakazeleli indlela zendulo zokulima, abathi yizo ezenza kwaphenduka uhlelo lokugebha amagodi, abathi luphuzisa inhlelo zokulima njalo lulomsebenzi omnengi kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hawu, studio 7. Hawu, sesijikile njalo. Eyi bakithi, heyi nabe ngicela bakithi ngapha kumthwakazi bakithi, heyi ngabe siyamamela kahle amazwi achiye ekhulunywe ngumdala uNkomo ubaba uNyongola wathi yena umsindo ozavela eMpumalanga usentshonalanga kodwa thina singawungeni thina bakwamthwakazi. Nanku manje kuqala ingxabangxoza bayangxabangxoza khona ngale eMpumalanga kodwa lathi sizifaka phakathi ngapha kodwa ngasiyayeka nje bona umsindo lwana udlule eceleni kwethu thina mthwakazi sihambane nini sakhe nilizwe likamthwakazi sibe sodwa nje kuphela siqoqaneni. Hayi sokuthi bengigqugquzela udlame ngibona ngoba phela kuyehlula phela ukuthi basiphathe laba bantu. Hayi bahlulekile shema, bahlulekile lithongo zikamakepisele elikhulumayo. Umdloli
basakazi be-Studio 7 linjani badala dani lonke mahlaba ezulu. Hayi namhlanje nami ndimbeka umbono ngokuhlunga embuzwayo ngento eyenzakala kithi sizweni sakithi bakithi emathebelelendi. Izinduna zamasudu kuphela akusela zinduna zomdabu. Izinduna zezinu usetshenziswa izano hayi khona. Hayi le ndaba endlela egugurawundi le ndlela ephathwa ngakhona hayi mina ngivela angisuthiseki ngayo. Hayi, hayi kulandelungana. Kambe izinduna bani ezikhontrolwa? Kambe induna umedi ngazimela abantu bakubo zona zivukela uhulumende kamnangagwa edilize isizwe sabantu besintwini. Zikhona zona umedi ngayizona ezimela abantu zona ziyakuvumela lokho. Udaba lolu uma kuvuma kumele ngalo yakhulunywa nasephalamende kube ne-case number. Izinduna kazizama ukumela abantu zingabi ngama-pitbull zibe lamazinyo alumayo.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ndimanje why Al Jazeera ingathi ithatha uhlangothi, why ingabuyi izo investigate i-account kaChamisa? Ngoba uChamisa ngesikhathi eresayina la uyabonisa mhlophe ukuthi ubesethengwe izani. Al Jazeera ke ayiphuthume iyobheka i-account kaChamisa lizozwa umhlolo noma lizobona umhlola. UChamisa mina ngalitshela ngathi uzolidampa ekugcineni kodwa uselidampile. Olengqondo lo landela umsakazo we-Studio 7 uyakwazi ukuthi ngangihlala ngisitsho leyo nto leyo. Mina ngizithi uChamisa yiyekeke leli lizolidampa ekugcineni uselitshayile soluselidampile. But ubuhlungu bakhona baqambela uChabangu amanga besithi uChabangu nguyodilize iphathi. Uchabangu kadilizanga iphathi, uChamisa nguyothengisileyo uthengwe izano. Kuthiwe laphana kwathiwa khona uChamisa uma eseqala ukuvula elinye iqembu lakhe igama lakhona lizoqala ngoZimbabwe. So that means uChamisa usephansi kweZanu PF.
Studio 7, salibonani msakazo omuhle linyani lonke lapho elikhona. Siyabonga ukuba nomsakazo omuhle kanje. Ngiyabonga nami ukuba kule platform kulanga namhlanje. Siyabonga ngamaqiniso eliwakhuphayo lapha eZimbabwe. Siyabonga kodwa sinethemba kuba kwenye ilanga kuzolunga.
Salomon basakazi abahle Studio 7 abalandeli nabalaleli bonke Studio 7 abanjengami. Le yimpi kamoya asompi yenyama esibona isenzakala eZimbabwe. Okhuluma ngu-Alex Nyathi. Abantu bananzelele bakwazi futhi babheke futhi ukuthi uma masokumnyama kakhulu bakwazi ukuthi sizavuka indosakusa sokuzavela ukukhanya njalo bakwazi ukuthi umnyama lokukhanya vela kuhambisane. so into a corner, who kind of so seduced. You have a lama kamam, lamazuam, saka 1 February, lam sanch. There 2 years, I think the peru kind of mazelan. Bagam kuchamisa, utulikwala, ubalegile, noma kanjan, go to a country with Ubumyaman or Gukanya, Nego of Abraham's son, Nego of Abrafan. It is the Liaulunga, Manji Matuzi. Lugo nkwitho ngokamoya hayo kwenyama maduzane nje libhekele ilanga engikhume ngalo libhekele lethiye zenkulu nayo ikude kakhulu ngokamoya in the spiritual realm God will be greater again. God is in it.
Siyabingelela siyabo Studio 7. Manje ngoba Studio 7 news asekuseni iyazivala, so engingakwazi ukuthi imbono yethu labantu abaningi abaphawula kangaka izinto ezinomqondo onjena ngelizwe lakithi bona sebezohlaziya kuphi. So besicela ukuthi makungenza libanikeze labo ithuba ukuthi la sikwazi ukuthi sikhulume imbono yethu khonapho kuleso sikhathi lesa lezo news lezo. Singajabula kakhulu, siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 23 ngoZibandlela, uhulumende wakwele Iran walengisa uMohammad Gabadou oyele minyaka yokuzalwa engamachumi amavili lantathu 23 waba ngowesishiyagalolunye walabo ababulawayo ngemva kokubotshelwa ukutshengisela besola umbuso wele Iran ngomnyaka ka-2022. Abantu abangena kunkulungwane lezinkulungwane bangena emigwaqweni betshengisela okwenyanga ezinengi ngemva kokufela esitokisini samapholisa kukaMahsa Amin oweleminyaka engamachumi amabili lambili 22, yena owayebotshelwe ukwehluleka ukuvala ikhanda lakhe kuhle ngelembu lejihabu. Abantu ababetshengisela ngokuthula bahlangabezwa ngochuku olumangalisayo. Abantu abangamakhulu amahlanu 500 babulawa ngamasotsha ngesikhathi ukutshengisela lokhu kuqhubeka. Izinkulungwane zabotshwa, kanti lamanani angaziwayo lawo alokhe evalelwe ejele. UGobadou ocatshangelwa ukuthi wayebulawa ngomkhuhlane wengqondo wetheswa icala lokubulala ipholisa. Ngemva kokuthethwa kwecala lakhe okwasolwa ngabe-United Nations, abe-Amnesty International labezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu besithi akuqhutshwanga kuhle, wetheswa isigwebo sentambo. Igqwetha lakhe lacela ukuthi isigwebo simiswe inkantolo enkulu e-Supreme Court, kepha laziswa ngesinqumo sokubulawa kukaGabadou sokusele nje amahola ambalwa ukuthi alengiswe. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uVedant Patel umsolile uhulumende wase-Iran ngokusebenzisa isigwebo sentambo ukujezisa abantu ngalokho esikholelwa ukuthi kuyikusebenzela amalungelo abo. Waphawula wathi, kulembiko eminengi yokuhlukunyezwa, ukuphoqwa ukuthi umuntu avume amacala ngenkani, lokwalelwa kwabasolwa ukwelulekwa ngamagqwetha. Konke lokhu sikholwa ukuthi kuveza sobala ukusoleka kwezinqumo ezethulwe zinkantolo zase-Iran. Kusukela umbuso wase-Iran ucindezela ngodlame ukutshengisela elizweni lonke kulandela ukutshona kukaMahsa Amini, elemelika selifake izijeziso ezedlula ichumi lambili eziqondiswe kuziphathamandla zakwele Iran ezigoqela amalunga e-Islamic Revolutionary Guard kanye lezibona ngokugcinwa komthetho, inhloko yenhlanganiso yamajele kanye lemithombo yezindaba ebamba iqhaza ethula imibiko ekhetha lokho efuna kwaziwe. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lweMelika olweState Department uPatel uthe iMelika izaqhubeka ngokuthatha amanyathelo okuxhasa abantu bakwele Iran ngendlela ezibambekayo, ezibonakalayo lezingabonakaliyo. Sibambisane labangane bethu kanye lalabo esidlelana labo kulowo mhlubulo. Ngizatsho njalo ukuthi uma sikhuluma ngokujezisa uhulumende wase-Iran phezu kwezenzo zakhe ezimbi ezigoqela ukucindezela abantu, kasisoze sithikaze ukuthatha amanyathelo.
Lawo bekungamazwi aveza imibono yeMelika. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast. Nigeria lingqikilana kumahola alandelayo lele Angola. Imidlalo le isingena kusigaba se-quarter final, kubika uJoseph Njanji.
Le Democratic Republic of Congo lizanqikelana lele Guinea ngehola lechumi ebusuku. Umlandeli womdlalo wenguqu Dexter Ndlovu uthi ukhangelele ukuba imidlalo iqhubeke isiba lempumela eyabe ingakhangelelwanga ngabaningi.
Sizuke sesibona ukuthi akukhonde i-unpredictable kanjani. Onto nje sibe yahamba eNigeria, but I think we are all surprised about Angola ngendlela edlale ngayo. Abantu counter out, but right now is equal. And I think is equal right now in this surprise Nigeria. Two-one. We lose our Zimbabwe to Australia. Closer, but this is the bottom line.
Okay, Stone Moyo. Utakazelela imidlalo le uthi iqembu le Democratic Republic of Congo lizaqhubekela phambili lokhu lisebenzisa imbekwa ukufinyelela kusigaba esilandelayo somncintiswano njengalokho elikwenze kusigaba esedluleyo.
But my penalty, I will know my penalty. Now my Kenya. Then he in Nigeria, Angola, I Nigeria, I will know my pants. I will turn this arm of theirs.
Intatheli zindaba ezemidlalo, uPraise Dlakama laye uvumelana nomoyo ukuba iqembu leDRC lele Guinea azayehlukaniswa imbekwa.
IDRC yona ehlule ukuwina kodisijile nayo kwi-quarter final. Kuzaba nzima ukuthi idlale leGuinea ngoba iGuinea emuva iqinile bavala. Kusho ukuthi kubana-ke mbonakani igembana izafika kuma-penalty futhi. Njalo iDRC ngakhona ukuthi isiyenelise ukuthi iqualify ngamaphena isingaphindi kuyenze futhi.
Ayewadlala ibhola elizweni leSouth Africa, uPrince Lungani Suwela uthi la kumdlalo wakuqala phakathi kweNigeria leAngola kuza kuba nzima uba kutholakale impumela kungakangezelelwa isikhathi.
Sizongaba idrumisha kuma extra time and then iNigeria singawinoma extra time. Ngokukhala amagame eNigeria after i-half time baba life first half. So I think maybe if zingakuma extra time iNigeria can win against Angola.
Odlalela iqembu leChicken Inn elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSibusiso Sibanda uthi sokungenzeka loba yini kusigaba se-quarter final njengalokho okwenzakale kumidlalo edluleyo yomncintiswano.
Afkonde ngani igame emanda so Nigeria labaningabhayiza singathaya eziningi ngoba i-Angola ungacheck i-attack yangibona bayahluhla zini bayahluhla zini iNigeria i-defense ayi-strong but abakwazi ukuhluhla so
eminye imidlalo yesigaba se-quarter final iza kuba khona ngomgqibelo lapho iqembu leMali lizadlala khona lele Ivory Coast ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Cape Verde lingqikilane lele South Africa ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngake ehlukane izihlobo sike sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Abakucele le-TCC elikamnumzana Sengezo Tshabangu bona bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi ngesikhathi ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa lusiza. Silu agqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.